sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni?
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwele Melika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Twala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinga ukuthi lathi isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa owawukhokhelwa ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa. Unkosazana Khumalo wayengekho, kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ikuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuso wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuzulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka 2023 lapho esesiyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukhona sibisha, kwakuyi lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuzulu, njalo uzulu laye kuyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo except gold ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiseli bayarejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana, so khonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda ekareni njengetennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlwa bomvu. Endabeni yebiso, ibandla le-MDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluze le migoqo meli yenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu Advocate Chamisa. Hayi, ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba umuyi udokotela uTswandile wayengu president wethu esaphila. Kwavunyelwa na kukongrezi MDC kuti ngo 2014 kakuhanje phandle kuZulu kuye banjana phandle bonke abalembono yenguquko sithi nxa sesibambeni sibe ngumuzi omkhulu iBig Tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi omkhulu onjengowesitenjini bese sisiba amabandla abona bona singaphathisani ekukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ilizwe esilitshintsha yiliphi mina lokhu engazalwayo ngathi kokhola kwangena amanye amadrink atshiyeneyo ozivani ofanta opepsi obani bani azange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lana esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku leyaso yethu nxa ibizwe ngaleli lithi MDC alliance kumele litshintshe uZulu uzasitshele ukukwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC alliance ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo olwedluleyo lomnyaka ka 2018 ibandla lezanu PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni njengoba ukhetho solusondela sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo
ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeka ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko so lokhu kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisayo kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kula abo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho lwedluleyo izanu nayo i-MDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho wokuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ike abakhona ku ukhetho lwedluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa i-EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka ma kuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi yamabandla njenge-MRP mhlawumbe nayo izaphu noma azange enza kahle kukhetho lwedluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azicho lutho emntwini esindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathese ubona ngani azaba lomehluko na kukhetho oluzayo
ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini iMDC ayise yilokho ekade ikho khona ngokuvota okupheleleyo ka 2018 lapho ekade iMDC alliance lelo gama esivele silithathelwe iMDCT ebikhokhelwa uThokozani Khuphe kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora usewathethe wonke womabili lawo maphathi wafukamela so asikalazi lebandla elizo khankasa likhokhelwa uNelson Chamisa so lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka iconfusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho eselubhekileyo
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa
zalenzela manga phakathi komnyaka
usana buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi dlala ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwele Melika sixoxelayo ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba
emsakazi ukwenza sisukumele ubaba usikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi ngakho bekudingeka ukuthi lathi sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakhe singabukeli ephathwa kabi
kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwele Melika
msakazi kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo lapho esigijima khona lapho sihamba khona siyamkhumbula sizame singamzamela khona kodwa okuqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu kuyamxhasa njalo lokho
kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana
baningi abantu abamsiza lwaba lami ngomunye kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha community yethu kuvele kuzafanele sihlale sisizana asikho isikhathi sokuthi hayi isu akumiwe lapha kuzahlala kunjalo njengoba ngithilo angeke size sihambe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho ngiyenzele ubani lokho kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini engaba izidingo zakhe esikhathini esithile nxa silakho esingamenzela khona bese sikwenza akusoze kume lokho as long as esaphila
umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwele Melika uga ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo babikwa bebanjwe leli gciwane ezikolo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela ngohulumende. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kunokuxokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla le-ZANU PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama-district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 lonke umhlaba wonke nje jikelele linjani bu khona nathi. Hayi siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngengabona ngale sayidini la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lezizukulwane ugogo lwana wathatha impela ngoba engazazi ukushithi ngabe lawo ma-80 years ngugogo lwa bengaze bele sithupho engaze bele bed wathatha kukudla zange kube lembuzo labantu abakhe bebengakaze bebe namali ezithupho bathatha. Hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lo kuthukethe izwana lokuba khona eni. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu sishayela isono impela basebenzi kade besebenza impela nabantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani u-Ward 7 lo. Heyi mhlala ngikhala ngaye lo. Problem mbonile nje kade besebenza kahle sekubuya ngapha ku-Ward 7. Sokufanele siye siyothenga sisithenga ama David lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya photocopy ezikolo labo kunomtshini ekhumbula high school ama photocopy se photocopy ekhumbula imtshina yabo leyana ayishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa kuzokuthi hamba uye church kanti church angidiyena lephumule phoma ngabe sengiqhinye church futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabi namaphedi ukuthi e church uzahamba kuyofunakala abafakazi awulayeli imali yokugibeza abafakazi awulayeli imali yokuthi ugibele uye kutsholotsho awulayeli imali yokuthi ufike ubhadale sebebuyile sebekhishiwe sofuna ukuthi uyabhadaliswa into abayenzileyo irong ngeke ngibaca ngoba kade ngibabuza ukuthi kantweni ungubani kanti ungubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthiwe singadili kodwa masebenzi njalo uzawuthini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo seyibona nangugogo sithi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizame ukuthi ngikhiphe lokukwenza ukuthi abantwana bami belungile. Ugogo wenzela abantwana bakhe kayenzeli yena yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azilokhipha ngaba lasesikolweni bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga eyenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama-photocopy bona balawo umshini we-photocopy kufana abantu bayobhadala ama-affidavit lawa asefunaka asetholakala kulaba besikolo ekukhumbula bawathethe ngaphi isimanga into engimanga
sithokoze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi mase kuphilwa sokuthi ikuphi so hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubu ngoba bayakhala abantu abantu abaningi abayenzelwa ngisijahile sijahile sijahile bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni lona
yalibenyelela ku studio 7 basakaza sabafuna ukuthi ingene kubalaleli ngizobe khuluma ngeMRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga amavoti kati nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivoti ivotele angithi ukuze yehlukanise ilizwe ukuthi ithole amavoti ebantwini amavoti ngabantu ababesimalayo so ngeke ifuna ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote kumele iqale ivoti iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi babo uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje bafuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona labo ababengabama-MDC ayisikuthi ungapho ukuthi ukuvotele iMRP uyafoswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise-MDC ozwisise-MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP sezezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephonge uyaliqinisa lisegcekeni uyazogawule baningi kakhulu emhlabeni yase ikhulayo laba abalandele i-MDC abantu bakithi landelani-MDC yaseyalialisanga liye kuhla linanti liyadla ekona kulokhu elingenela abantu lifuphambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe khonapho omunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli kheneze ngelapho kodwa nobelokusithi hayi i-MRP njani njani i-MRP votela ne-MDC 20s kuyinekwenzile i-MDC ne-20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazange ithatha abantu bakobulawayo i-MDC yehlulekile ehlulekile akula yalitshengisa ngomama umakhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu angathole uyithukethukena nje kuphela sehlehlamukela kwakithi kanye alehlule ukuzimela ngokwakini yini alehlule ukuzimela hayi bantu bakithi bantu besindebeleni elani ukuthengisa hayi elani ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthakazi bonke mbingelelani nama-DJ lapho ngobele sinikeza izindawo hayi ithi nami ifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo yagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharale basilethela amashona laba ama-MP bathi othi livotele ukuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi hayi kona ukuthi ube nekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo ukuzomelete ekhulume esishone noma ungezwa noma usizwa ngenkani alike nilekele abantu laba behalali bakhona abantu bathi abakwathi umthwakazi thiwa i-MRP ifunani ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumameyalazi ya even kumangwayeka even kumalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansila lapho amakhansila lapho sikhathele lapho amakhansila lama-NT hayi no imadebheleni vele kumele belokhu zitshamisa izani zitshamisa kuyafana le nto le utshamisa wayefuna ukubulala umakhupheleekibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amadebethu izinkinga bantu bakithi bakomthwakazi thiwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba esibiza kodwa asifundanga sinenenini umakhuphe befuka umthisela endlini bethi itswiti kuthiwa yini kuthiwa umthengiso lo kuthiwa yini igama lakhona kuthiwa i-distant undothiwa yini sinenenini ade besibiza bethi watwathi singamahuhwa kume i-cockroach watwathi into zabo besibiza amagama kodwa vele kwakuwrite ukuthi abantu bebulawa ngesikhathi segugulo uyabona ukuthi into yakhona yonke kodwa lokho libhizi lihambe ngabantu bakithi aliye ndivuleke indlebe aliye ndivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizobarayithi bengawafaka kobulawaoshanisa ababangenze ngakhona ubulawa basanyikinyeki zasiwabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu labaabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse uphela ngokungamvoteli simpula
Studio 7 nginjani
njani Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yasekuthabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emathebeleland okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu bemathebeleland amehlo njalo osokusebenza le bandla
ibandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngemo ngendlela okwenzakala ngakhona emathebeleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla lentwakaze Republic Party according to imisebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe asehlonini sinebandla leMDC lebandla leZANU PF ngamabandla asinindezene kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla leMDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emathebeleni ukuncitshwa imisebenzi lokungaqhathwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu besishoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imisebenzi kwabantu bemathebeleni abantu besishoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i-tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi-ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke abasakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayiyafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwamthwakazi abasagijima ngaphansi kwamahloni ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokuthona lisiyayelwa isinkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane nobaba umoyo sibeni yimbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi sizakulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasinikanje kanje bengasaqedakali kodwa esikufunayo ukuthi kathesi ichansi sesekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla lemthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate unkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. Utheni ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli baka-Trump. Lokhu kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokojo ukuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona laphana kwafa amanye amasotsha la adutshulwa laba abazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela olukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-democrats angakusebenzisa khona lokhuyana angikholi ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele amatalibani abuyele azithathele umbuso wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba kungaze kuluywe njani akuzoze kuphele.
umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umgcini sihlalo webandla leMTC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba bazethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.